Bengana masiva
we senziwe manje
ngela baba mkhulu
babe lo
lingalithona njani izulu kandaba lapho likhona endaweni zonke zomhlaba ezijeneyo kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zisuku zonke namhla sikhuluma lo Martin Mlilo uMartin Mlilo liyamazi sibili ujalo ukuthi asichazele amazwi sizokuthiwa ke useqalise uhlelo lwakhe lokulungisa ukudla kwesintu siyakwamukela kuhlelo baba Mlilo
yebo lisanibonani baba Dosi
unjani baba
ngiyaphila njani
hayi siphilile akusithele lapha sizokuthiwa ke sokulokudla kwesintu osukulungisa ikudla bani lokho
ukudla engilakho okwamanje ngilokudla okugoqela amazambane amachakada indlubu umfushwa olude umfushwa wendumba engisekhezu komsebenzi njalo okuthola idobi lalo silenze kibe yisichazamazwi futhi
so likwenzelani konke lokhu baba Mlilo
sikhumbuza abantu bakamthwakazi sizwe sikamthwakazi ngokudla okuqinisa umzimba ukudla okunohlonzi ukudla kwesintu ukudla esikhule ngakho kanti futhi asikhumbule babuduka ukuthi lokhu kudla yikudla okunomkanjo okanye ngithi mina yikudla kwesintu esikhule ngakho ukudla okuqubethe izinto ezibalulekileyo emzimbeni womuntu ingakho sikhumbuza abantu ukuthi kasibiyeleni kulezi zinto eziyikudla futhi ezizosincedisa ukuthi zilwe lemikhuhlane emzimbeni yabantu
siyabona njalo ulamacimbi kuzobuya lamathakada akutshela abantu ngalokho
amacimbi khumbula ukuthi ikudla kwesintu esikugona egangeni ngesikhathi nxa kusesekhona kunengi ngesikhathi sakho sikugole sikupheke sikuwomise lokho kudla ke sikudla isikhathi esiningi ngesikhathi sebusika nxa amacimbi engasesegangeni njengoba sengike ngachaza ekuqaleni ukuthi ikudla kubaluleke kakhulu emzimbeni womuntu ngaleso sizathu sigqugquzela okanye sifithizela abantu ukuthi kababuyele ekudleni kwesintu okuyikho kwathi mzimba kanti futhi njalo akulamkhuhlane njengalokhu okuningi esicabanga ukuthi yikudla okumnandi kodwa ingaphakathi yomuntu kuyibulala kanti futhi njalo kuyafana lawo amathakada lawo siyafithizela kangako ukuthi abantu kababuyele azibuye emasisweni
nxa ungavalisa abantu akubatshela ukuthi bangakuthola njani ukuze bethole khonokho kuhle
siyabonga kakhulu abalaleli okanye abalandeli besichazamazwi kunye nabalaleli abathole lokhu kudla bangiyatholakala kunombolo zocingo ezithi 071 783 4130 ngizophinda njalo 071 783 4130 inombolo zocingo
phosa amazwi okugcina baba
amazwi amokugcina yikuthi ebantwini bakamthwakazi siyisizwe sikamthwakazi kazibuye emasisweni kasibuyeleni ekudleni kwethu kwesintu siphile njengokuthi besiphila njani kudala kuzosisiza lokho kanti futhi lezi zinto kaziduli kungasongela imali esingayisebenzisa kwezinye izinto kanti futhi kuzosenza futhi sibe nempila kahle engcono kakhulu
sithathele lithuba ukuthi sibonge ubaba uMartin Mlilo owesichazamazwi baba Mlilo uwenza okwesintu sibili okunye okumangalisayo sibongele kakhulu Mlilo ungathinelwa kusasa baba Zulu kandaba silethemba lokuthi sehlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo
owakusenziwe manje.